isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nesenchamisa uthi vele kabethuki ngemizamo yebandla lezanu PF yokungenela kukhetho lwabo emhlanganweni weCongress. Umkhokheli wezanu PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa lamuhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakwaBulawayo. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kaMnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kulelo lizwe njalo engusomabhizimusi odumileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kheli webandla eliphikisayo ele MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi vele ibandla lakhe lisoze lithuse luhlelo olubikwa luthathwa libandla lezanu PF lokubuthanisa imali yokuthenga amalunga ibandla le MDC ukuthi yaphazamise izifiso zebandla kukhetho emhlanganweni weCongress okhangelele ukwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. UGibson Pepe usethulela loludama ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kwembiko ekhomba ukuthi ibandla lezanu PF likhanya lifuna ukubhadala labo abazakhetha ukuthi basekele ozancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli abaningi becabangela ukuthi unobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni se-MDC iMorgan Tsvangirai House namhlanje, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla le-MDC alisoze lilandele izifiso zezanu PF ngokuthanda imali ngoba besazi abakufunayo.
They can set funds, they can set whatever. We are not interested in that. What we want in this country is to make sure that we resolve the national crisis.
Ngaze bebeke imali enganani yokuyenga abanye bethu. Thina lokhu asilandaba lakho. Esikufunayo ukuthi silungisise inkinga ilizwe libhekane lazo. Abantu abaku-MDC abahlanya. Bayakwazi abakufunayo. Njalo bahlonipha inkokheli zabo. Lakho liyazibonela ukuthi inkokheli ezilapha silokuqhuba. Ngakho-ke asesabi konke abangafuna ukusilinga ngakho. Kodwa esingakufuniyo ukuthi babuyele imali yokufuna ukusixabanisa. Ngoba lokhu akusoze kusebenze.
UChamisa uqhubeke ethi ibandla leli lizaqhubekela phambili ngokhetho lwalo kodwa wengezelela esithi bamangele ngendlela ibandla lezanu PF elikhanya liphatheke ngokwenzakala ebandleni labo. Uphinde wathi inkokheli ezifuna ukuncintisa kulolo khetho kuzafanele ziqale zikhethwe eziqintini zonke zelizwe zingakayi kumncintiswano welizwe lonke owe-National Congress njengalokhu okuchiwe isisekelo sombuso webandla. Lokhu kugcizelelwe umsekeli kamkhokheli walelo bandla uProfessor Washman Ncube laye obekhona emhlanganweni lo. Uncube uthe inkokheli zonke ezifisa ukuncintisa kuzikhundla ezijeneyo zebandla le-MDC kuzamele zilandele lokhu okuchiwe isisekelo sombuso walelo bandla okuyikuqala ngokukhethwa eziqintini.
Thina njengabakhokheli kasizikhethi, kasizinominate, siyamelela amaprovinsi ukuthi anominate. Kodwa singakafiki kuma-nomination upresident besithi yenana kumele siqale sihambe siyekwenza i-congress ku-branch, senze i-congress ward, ku-district, ku-province.
Lumhlangano uza ngemva kokuba kubikwa sekulokungezwani phakathi kwenye inkokheli efuna ukuncintisa kusikhundla sobukhokheli. Kodwa uNcube uthe akula kudonselana njengalokhu kukhulunywa ngabane ngoba umumo okade usemhlanganweni we-standing committee ubumuhle kabi kungela ngxabano njalo inkokheli zonke ezivumelane emhlanganweni lo ukuthi sizancintisana ngendlela engela ukuxabana.
Kakube yidemokrasi esiyaziyo, nxa ekhona omunye efuna ukuba ngupresident bazamnominetha, asimeleleni sonke ukunominetha, athi sikuvumelene konke khonoko, akulo phikisana lakho ngoba ayikho kubhaliweyo.
Kodwa ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kubuhlungu ukuthi ibandla eliwe lithembisa umbuso kaZulu likhanya lizihluleka ukwenza ukhetho oluhlanzekileyo olubonakala ngokuthukwa kwalabo abafisa ukuncintisa ubukhokheli balelo bandla. Lokhu uMnumzana Mntungagwa uthi wenza kusale sokungasela mehluko phakathi kwebandla le-MDC lele-ZANU-PF.
Kwenzakala kubandla le-MDC kubuhlungu kodwa kunzima. Kulo kuxokozela kwaMonzira noChamisa, ukubona kwami alibana kumbeni ukuthi uMonzira kumbeni uyathukwa kumbeni kunjani. Kodwa-ke ma kade kuyaya ku-Congress kuyaba le-decision e-leadership ukubona kwami.
Uhlangothi lwabatsha kanye lolwabesifazana lwaleli bandla soluveze usekelo lwalo kuChamisa. Kufunakala isigaba esisodwa nje kuphela ukuthi siqambe igama lomuntu ukuze angene kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kheli webandla leZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa lamhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakoBulawayo. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khaya Moyo uthi bazakhetha inkokheli entsha emadolobheni omabili kunsuku ezilandelayo. Lanxa uMoyo esithi uMnangagwa udilize ingatsha lezi ngenjongo yokuqinisa ibandla lakhe, abanye bathi engabenze lokhu ngoba kulokucabangelana lokulwisana obekukhona. Esigabeni seHarare bekulokulwisana phakathi kwenkokheli yeZANU-PF okubangele ukunqolongwa kowake waba ngumsekeli kamphathi intambo wezemali uMnumzana Terence Mukhuphe ukuze athonisiswe phezu kwamacala agoqela elokweyisa iziphathamandla zebandla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Uzananzelela ukuthi kona ibandla leZANU-PF livele lihlala lilenkinga lama structures abo nxa sikhangele iBulawayo leHarare, ngoba kulapho abangela usekelo oluningi kakhulu edrobheni. So kuyabahlupha isikhathi esiningi. Uzananzela futhi koBulawayo uchairman weprovince leyi uCalistus Ndlovu ubhubhile ngiwasichiya ngamalanga adluleyo nje, I think kulama weeks or so. So akula chairperson, so ngibona ngani bahle bathathe i-opportunity ukuthi bekulungise khona. Kubusukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister, u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakathesi owakumele ukuthi ngawo wakhethwa laye last year ngo-August ngemva kwama-elections. So kuyatshengisela ukuthi bale problem, probably bazama ukuthi belungise bethole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lesekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha, bezame ukuthi bethole kumbe amakhansili amabili amathathu.
Kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuZANU-PF okwenze uMnangagwa wathatha leli nyathelo?
Ibandla leZANU livele alikahlaliseki kuhle ngemva kwekhuu eyenzakala ngoNovemba 2017 laphana. So uzananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo-G40 zilokhu zikhona khonaphana. So zitholakala kakhulu eHarare, zitholakala kakhulu koBulawayo. Ngemva kwekhulu laphana kwaba lokuxega okuningi kakhulu, into iZANU yasala ingagcinanga eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxotshwa, abanye baphuma, abanye baleka. So kule problem ikakhulu nxa ukhayela iZANU kuma-structures ona lawa. I-factionalism vele iqalisa eHarare lakoBulawayo ibisisiya kwezinye indawo. So uMnangagwa kathi sikajahanga akula khetho liseduze, i-Congress is 5 years from now. So ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakoBulawayo.
Lo uMnumzana Zenzele Ntebele, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye ekoBulawayo.
Okay.
beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Ele Bilitani lithi liphatheke kubi ngokubotshwa kwabalwela amalungelo oluntu labameli be-MDC edale lephalamende khona okuqhubekayo. Embikweni awethule namhla umphathintambo obona ngobudlelwano weBilitani lamazwe e-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alondoloze amalungelo oluntu njalo ahloniphe imithetho yelizwe. Ngakolunye uhlangothi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo laye wethule umbiko esola ele Melika lomanyano we-European Union ngokuqhelisa izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwela. Umoyo uthe uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu kukanti njalo selethe inguquko eningi kundaba zombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya udaba lwezijeziso lolu untungameli Inkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo ngomlomo ziningi iminingi imizamo ayenzayo uhulumende weZimbabwe ukuba ubudlelwane leMelika labo EU lamanye amazwe abeke izijeziso zenotho ukuba ubudlelwane bakhona bube ngcono kususwe izijeziso zenotho. Lokho njengoba ngisitsho kwande emlonyeni kwande ekukhulumeni kodwa ezenzweni hayi kakwandanga kangako. Lokho bekhuluma okunye benzo okunye bakhuluma okunye benzo okunye amalungelo abantu bayakhuluma ngokuthi bazahlonipha bayakhuluma ngokuthi bazalandela umthetho wesekelo weZimbabwe bayakhuluma ngokuthi bazalandela ukuhlonishwa kwemithetho yeZimbabwe kodwa nxa sekusize kwenzene sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso sibona kubulawa abantu sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo sibona amapholisa lokho eziphatha ngale yandlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe ngakho ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko uyakhuluma ngakho kuphela kodwa kuyacaca ukuthi amanye amazwe kasoze akuthathe kuyinguquko ukukhuluma ungenzanga kuyinto ke okufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe akuzwisise khona lokho ukuthi kudingeka izenzo kuye hayi ukukhuluma izenzo ezihambisana lokuthi kuhlonishwe abantu beZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi sebelethe inguquko enengi kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo kanti njalo la kundaba zokhetho sebelethe inguquko ebangele ukuthi ukhetho olwedluleyo lube ngolukhululekileyo.
Amalungelo abantu lokho engakahlonishwa ngendlela epheleleyo, isisekelo sombuso lokho singakahlonishwa ngendlela epheleleyo, imithetho emidala liyana ehlukuluza abantu, ehlukuluza amalungelo abantu, evimbela abantu ukuthi bakhululeke benze ipolitiki ngendlela abayifuna ngakhona, babambe imihlangano ngendlela abayifuna ngakhona, badoyitoye bahlale ngkhaya ngendlela abafuna ngakhona. Ilokho ingakaguqulwa ukuba ihambisane lalokho okubhalwe kusisekelo sombuso.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo agcizelelwe ngumabhalane omkhulu kugatsha olufanayo umnumzana James Manzow obemele ekhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano lamanye amazwe. Umnumzana Manzo uthi uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthi izijeziso zenotho azetheswa ngelemelika kanye lomanyano we-European Union zesulwe ngoba esithi ngezoncindezelo. Uthi kulequla eliza elizweni kunyanga ezimbalwa okungamanye amalungiselelo awo ukuthi eleZimbabwe lingene kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Richard Mahomva yena ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi kufanele uhulumende weZimbabwe alwisane lezijeziso zenotho ngoba azikho emthethweni.
I-Charter ye-United Nations iyenza ukuthi amazwe engahlukumezi amanye amazwe ngokuletha ama-sanctions. Imithetho ye-United Nations ayivumeli ukuthi elinye ilizwe liphe elinye ilizwe ama-sanctions. Yiko ke uhulumende waseZimbabwe ulelungelo lokusola la ama sanctions ngoba angaphandle kwama provisions awe United Nations eli yiyo ekhangele ezombusazwe womhlaba wonke jikelele.
Sesikhangela zona iziqondiso zeMelika uluhlu loluyane lokuthi belandele lokhu lalokhu lalokhu.
Okunengi kwalandela ungakhangela kuma elections indaba ezifanana lokuthi ballot elalifunwa ngamabandla aphikisayo ungakhangela le ndaba yokuthi imedia ibe lokukhululeka khona lokhu siyakubona kwenziwa akuzange kube lobudlwangudlwangu obabubangelwayo nguhulumende obusayo. Yikho ke okunengi sesikwenzile kodwa sesibona thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ukuqhubeka silokhu sinqetshwa kanje indlela yokukhomba ukuthi uhulumende weMelika ulabanye abone ngazani yibo okufuze bebe bethethe. Yikho ke uzahlukumeza uhulumende okhona ukuthi eqhubeke ukuthi beqhubeke begcwalise izifiso zamabanja aphikisayo. Akusikho ukuthi izinto azikantshintshi ngoba singathi konke akukantshintshi siyabe sikamba amanga ngoba i-new dispensation ukuye lokuntshintsha okuthile kwezombusazwe eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi abantu lokho bebulawa, abanye bebotshwa mahlayana, njalo abanye amalungelo abo esephulwa.
Kulapho esabona khona kusiba lobudlwangudlwangu buka 1 August lapho esabona khona ezinye ingatsha eziphikisayo ezibambane lama NGOs zimanyana ukuthi kube lobudlwangudlwangu buka 24 January. Yikho ke lokhu kuphindi uhulumende indlela aphendula ngakho kuyenziwa nguhulumende wonke nje emhlabeni jikelele ukuthi abantu bengayenzi ubudlwangudlwangu. Uhulumende esikhathini esiningi uyasebenzisa izikhali. Ayiso nto entsha eZimbabwe sokwenzakala emazweni amaningi njalo bona laba abesenza ubudlwangudlwangu bakwenza becabanga ukuthi kwakungasoze kwenziwe lutho kodwa uhulumende wabona kulungile ukuthi encindezele umona ongaba khona. Yikho ke aso nto entsha kuyenzakala zonke indawo kodwa izigilamkhuba labanye abangafuna ukuhluza izinto kakhulu bayagijima ukuthi amalungelo abantu ayephulwa.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje iku-Diaspora Forum lapho esihlaziya imizamo kahulumende yokudinga uncedo emazweni ngesikhathi amanye amazwe esola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lebandla lama-Democrats ele-House of Representatives ele-Melika lithi lifuna ukususa umongameli esihlalweni ngokucubungula indlela asebenzisa ngayo imali lokuthi engabe wasebenzelana lohulumende weRussia kukhetho lomnyaka ka-2016. Kodwa usomlomo waleli dale uNancy Pelosi uthi kumele balimuke ngodaba lolu. Izisebenzi zendizamtshina kwele Kenya zikhalale umsebenzi okubangele ukuthi indizamtshina eziphapha elizweni leli zingenelisi ukungena kulelo lizwe. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kamnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kwele South Africa njalo engusomabhizimusi odumileyo. UGumede utshone izolo ngemva kokugula okwesikhatshana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Langa lezo akuhlanga lungehlanga. Langamazwe abeZimbabwe kwele South Africa ikakhulu abakwele Mandebeleni abavusane ngawo lamhlanje kulandela ukwedlula emhlabeni kamuyi uGumede. Isikhulumeli semuli yakoGumede umnumzana Ngqabutho Mabhena uthe basele bengelamathe njengemuli.
ubaba uGumede usuke izolo ntambama ngo 9 lapha asebenzela khona nowabuya ngkhaya wahlala wazibekela i-television wasezithi akezwa kahle bamlayithele yitha kwasecela futhi ukuthi bamse sibedlela yakufikeni kwakhe sibedlela kulapho afike waphelela khona thina ke njengemuli yakoGumede sibuhlungu kakhulu
wakhuluma emele inhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Mesimbundla uthi bonke abavela komthwakazi balahlekelwe kakhulu
sizizwa selelangeni kakhulu ngokuthiwa ngubaba ubaba uGumede ubaba wesizwe ubaba obelothando ubaba obe ehlanganisa nje zonke ingane zakhe abantu bakhe ube eyi father figure
leyi into egcizelelwa lilunga lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala
sesilahlekelwe ngumuntu okade eyinsika yokubambana kwethu singabantu sise South Africa ibindoda engumuntu njalo futhi ukuthi noma kadudinga ina kadukudinga kade kwazi ukuthi akusize kulokho khona ukusiza noma kuxhumanisela abantu abakusizayo so sithe mdenini wakoGumede hayi aluhlanga lungehlanga
umnumzana Mlungisi Jabalala laye uyakugcizelela lokho
abaloba kithi laphana bebhala izingwalo belesandla desifaka abaculi bakithi bakamasikanda becula laphana belesandla gikho efaka ebekwazi ukuthi uyahambela wonke umuntu lomuntu egula esesibhedlela yisikho esakwesagcina sesimkhethile sagcina simenza induna yethu yokuthi lapho silenkinga sizagijima siyekhona siyebika
kanti ke lo mnumzana Abita Malinga owenhlanganiso yenqama uvumelana laye
kungabe mhlawumbe imicimbi ubaba uGumede ubeba khona kungabe mhlawumbe yila ade hlushekwe khona uma ubaba uGumede eyazisiwe ube ngumuntu ade sondela kakhulu ube ngumuntu ade shesha phakama impela mayezwile ukuthi isizwe mhlawumbe umndeni othile mhlawumbe nje okuthile okuhlangena nomthwakazi kuwenzeka kuphi ubaba uGumede ube ngumuntu ade phakama kakhulu
omunye wababona ukusebenza kwezinduna eJohannesburg unkosazana Thandekile Khanyile Utumuyi uzasale khunjulwa ngisho la izizalwane zakwele South Africa.
Sisebenzile nakusihlalo usekela sihlalo ubaba uGumede weprovinsi ezinduneni zonke zaseGauteng ubemele induna zakwabula abantu bakwabulawayo. Okungabantu abahambane nkosimzilikazi besuka kwaZulu beya kwabulawayo eZimbabwe wafika kwakhubulawayo. Ubevuselela kabantu bakwabulawayo ekuthenini bangabulawa bakwazi ukukhululeka ezweni abakulo.
Le into egcizelelwa isizalwane sakwele South Africa oziveze kuphela ngokuthi umama uMazibuko
ubaba uGumede ngimazi njengobaba okhululekile ubaba onosizo kakhulu emphakathini ubaba bengabhekeleli umuntu phansi ohluphekile ubesiza noma ubani
umuyi uthiye abantwana lomkakhe kade abemuli bathi amalungiselelo omngcwabo azakwaziswa ngokuya kwesikhathi Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Udubo lokwabela izakhamizi amanzi amalutshwana luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo lapho abahlali abaphila nzima lanxa ikhansili sithembise ukuthi isebenza gadalala ukuthi bethole amanzi alingeneyo njengensukwini. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Ukugavunwa kwamanzi okwamalanga amathathu ngeviki iCouncil yedolobho lakobulawayo sekuchiye izakhamizi zingazi ukuba ziyophuma nini kulolu dubo. Lokhu kwenzakala izulu lingananga ngemfanelo okubangele ukuba amadamu atholisa uzulu amanzi angatholi amanzi eneleyo lanxa iCouncil isithi udubo olukhona okwamanje alubangelwa inani lamanzi emadamu kodwa imichina yokumpompa amanzi. Unkosikazi Agnes Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo ngokusilela kwamanzi.
Udubo lwamanzi bonke abantu bayakhala ngalo. Kuhlala ema-toilet ungaflashwanga amalanga athize ama 3 days ebuya khonapho siyakhelela but asikwanisi. Izinto zokukhelela izo ezishodayo.
Unkosazana Solani Mangena laye ukhala ngokusilela kwamanzi ethi ubaphilisa nzima.
Hayi, inkinga yamanzi khona sibili. Amanzi la ahamba 3 days asihlukumeza ngoba hey sigcina sikwenzikhathi ahamba bengasitshelanga lokuthi ahamba. Sithole ukuthi sabe singafilanga, yi-problem esibhekana.
Usomlomo wekhansili edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi bayazama baphakathi kokulungisa impompi zamanzi ezibangele ukuba bagavunele uzulu amanzi.
Amanzi edolobheni siyananzelela ukuthi lezi nsuku ezedlulileyo sibe le-water shedding. Esicela ukuchazisa ukuthi i-water shedding le i-temporary. Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu akhona up to about 59%. Kodwa okwenzekileyo ukuthi kube lama-challenges e-pumping. Kwaba lama-faults kuma-booster pumps asevisa inyankuni lemzingwane. Esakunanzelelayo ukuthi ezinye izinto ezifunakalayo ebengazitholi lapha elizweni. So ubezidinga and asekwenzile ukuthi within the next few weeks uzabe seqedile iprogram le.
Iningi lezakhamizi likha amanzi ezikotshweni eziduze lamakhaya. Ikhansili sithembise uzulu ukuba baphakathi kokulungisa konke okufileyo okubangele ukuba kube lokugavunwa kwamanzi okwamahola angamachumi amane lasificamine mibili ngeviki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Mama, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I won't be the same again. Mama, I learned a lesson. All these years I've been there to you. I never thought I'll see it again. Mama, I learned a lesson. Mama, you won't weep again. I won't hurt you no more.
Lo kamuyi uBrenda Fasi ecula ngonina. Singaqhubi uhlelo lwethu lanamhlanje, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMTC uMnumzana Nesenchamisa uthi abethuki ngemizamo yebandla leZANU PF yokungenela kukhetho lwabo phambi emhlanganweni weCongress. Umkhokheli weZANU PF njalo ngumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa usedilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lebulawayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.